uMathewu isahluko sesifica munwe munye wasengena emkolweni wawela wafika emzini wakubo waletha kuye umuntu oyisilima elele ethaleni uJesu ebona ukukholwa kwabo wathi koyisilima
mana isibindi mntanami izono zakho zithethelelwe
abanye bababhali bakhulumisana bathi
lo muntu uyahlambaza
uJesu esazi imicabango yabo wathi
linakanelani okubi enhlizweni zenu na ngoba yikuphi okulula ukuthi izono zakho zithethelele ingabe ukuthi sukuma uhambe na kodwa ukuze lazi ukuthi indodana yomuntu ilamandla okuthethelela izono emhlabeni
wathi koyisilima
sukuma uthathe ithala lakho uye endlini yakho
wasukuma waya endlini yakhe wathi amaxuku ebonile lokhu amangala amdumisa uNkulunkulu onike abantu amandla anje esedlula lapho uJesu wabona umuntu othiwa uMathewu ehlezi endaweni yokuthelisela wathi kuye
ngilandela
wasukuma wamlandela kwathi esekudleni endlini wafika abathelisi abanengi lezoni bahlala ekudleni loJesu labafundi bakhe abafarisi sebekubonile lokho bathi kubafundi bakhe
kungani umfundisi wenu esidla labathelisi lezoni na
ekuzwa lokho uJesu wasesithi kibo
abaphilileyo kabadingi inyanga kodwa abagulayo hambani lifunde ukuba lokho kutshoni ukuthi ngifuna isihawu kulomhlatshelo ngoba angizanga ukubiza abalungileyo kodwa izona
kwafika kuye abafundi bakaJohane bathi
kungani ukuba thina labafarisi sizile ukudla kodwa abafundi bakho bengazili na
uJesu wathi kubo
abakwabo kamyeni bangalila yini umyeni eselawo na kodwa siza kufika insuku lapho umyeni eza kususwa kubo kube ngikhona ke beza kulila Gakho obekela isichibi selembo elingakafinyeli engutsheni endala ngoba lokho okubekelwe kuyo kuzadabuka kuyo siqhele isikhala njalo iwayini elitsha kalithelwa emgodleni emdala funa imgodla idabuke lewayini lichitheke lemgodla yonakala kodwa iwayini elitsha balithela emgodleni emisha kulondolozeke kokubili
Kwathi esakhuluma lezi zinto kubo kwafika umphathi waguqa phambi kwakhe wathi
indodakazi yami isandukufa kodwa akuze ubeke isandla sakho phezu kwayo izakusila
wasukuma uJesu wamlandela kanye nabafundi bakhe owesifazana owayelumopho iminyaka elithumi lambili wasondela ngemva kwakhe wathinta umphetho wengubo yakhe Ngoba wathi enhlizweni yakhe
Aluba ngithinta nje ingubo yakhe ngizakusiliswa
uJesu waphenduka embona wathi
Mana isibindi dad ukukholwa kwakho kusilisile
owesifazana wasila kusukela kuleso sikhathi uJesu wafika endlini yomphathi wabona abakhalisa imihlanga lecuku liphithizela wathi
kwedlani Ngoba intombazana kayifanga kodwa ilele.
Bamhleka ulunya. Ixuku selikhutshiwe wangena wabamba isandla sayo. Intombazana yavuka. Udumo lwalokho lwaphumela kulelo lizwe lonke. Wathi uJesu esedlula lapho, iziphofu ezimbili zamlandela zimemeza zisithi,
"Sihawukele, ndodana kaDavida."
Esengenile endlini iziphofu zeza kuye uJesu wathi kuzo
Liyakholwa ukuthi ngingakwenza lokhu na
Zathi kuye
Yebo Nkosi
Wasethinta amehlo azo wathi
Akwenzeke kini njengokukholwa kwenu
Asevuleka amehlo azo uJesu wazilayisisa wathi
Qaphelani ukuba kungaziwa umuntu
Kodwa zaphuma zalwandisa udumo lwakhe kulo lonke lelo lizwe ekuphumeni kwazo walethwa kuye isimungulu esilomoya omubi. Umoya omubi usukhuchiwe, isimungulu sakhuluma. Amaxuku amangala athi,
"Kakuzanga kubonwe okunje ko-Israyeli."
Kodwa abaFarisi bathi,
"Ukhupha omoya ababi ngenkosi yomoya ababi."
UJesu wahamba-hamba emizini yonke lemizaneni efundisa emasinagogeni abo, echumayela ivangeli lombuso, esilisa izifo zonke lemikhuhlane yonke. Esebonile amaxuku, wawahawukela ngoba ayekhathazekile, ehlakazekile njengezimvu ezingelamalusi. Wasesithi kubafundi bakhe,
"Ukuvuna kukhulu, kodwa izisebenzi zingcosana. Ngakho ke celani enkosini yokuvuna ukuba ithumele izisebenzi ekuvuneni kwayo."